midlalo iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu le-MTRC lizadlala khona lelechapungu enkundleni ye-National Sports Stadium ngehola lakuqala emini kuthi ngehola lesithathu iqembu le-Black Rhinos lizanqikelana lele-ZPC Caraiba. Iqembu le-MTRC lizadlalela esigodleni ngoba inkundla yesakuva esedolobheni lase-MTRC yatholakala ukuba kayilungelanga ukuba kungadlalelwa kuyo imidlalo yesigaba se-PSL. Elinye iqembu belikwisimo esifanayo elenigrud lona lizadlalela enkundleni ye-Ascot layo engasetshenziswanga kuviki lakuqala lapho lisemukela ele-Chicken Inn kusasa ngehola lesithathu yemini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Harare City lizadibana lele-Bulawayo City enkundleni ye-Rufaro kuthi ele-FC Blatant lizadlala lele-Yada ngasemandaba. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu le-Rainbows ezemukela khona iqembu le-Highlanders enkundleni ye-National Sports Stadium. Ekhuluma lentatheli phezu kwalo mdlalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthe okuqakathekileyo yukuthi abafana bakhe bedlale kuhle nje kuphela.
Iyaprojekthi yona leyo vele silungiselela kumaviki athize adlulileyo ngoba akulanto ongayitshintsha ngathesi ukudlala igeme eyodwa ungatshintsha ungakaboni lutho. Into eqakathekileyo yukuthi khonanana asifune ukuthi khona sithembise esingasusa kwanisa ukukwenza esikuthembisayo khonokho sivele sikukhulumile ukuthi khona sifuna ukukwenza ukuthi sifuna ukuthi sibisele-ke osiko lwangile nto nxa abafana bezalwane bezabelokhu bedlala njalo
kweminye imidlalo ezadlala ngesonto iqembu le-Triangle lizadlala lelenkezi Platinum ngaseKipo kuthi ele-Dynamos lizancikelana lele-Shabane Mine ngaseRufaro ikanti ele-Bulawayo Chiefs lizadlala lele-Cape United enkundleni eluveve okuyiwo wodwa umdlalo we-PSL ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo kwelimpelaviki. Sikhangele umdlalo wokugijima kusasa kulo mncintiswano wokugijima we-PPC Matopos 33 mile ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Lo mncintiswano olemijaho eminingi njalo oyiwo omkhulu yilo oqalela phakathi kwe-Matopos National Park kusiyafika emaphethelweni phakathi kwedolobha lakoBulawayo. Kukhona njalo amakhilomitha angamashumi amabili lanye wamakhilomitha alitshumi lwamakhilomitha amahlanu. Lo nyaka abaqoqi balo mncintiswano bathe badinga ingcwethi yezilemitshini yakulezi nsuku yokuthatha isikhathi abadlali abagijime ngaso okutsho ukuba lo mncintiswano ngosobalelwa kweminye yezinga laphezulu emhlabeni jikelele. Abazaqhuba kuhle kulo mncintiswano wakusasa abalakho ukuyaphatheka kumncintiswano woludumo owe-Comrades Marathon oqhutshelwa elizweni lase-South Africa. Ngimele isitudio sezemngobulawayo ngingujoseph Njanjini.